tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 5 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeGwanda zilandula imbiko ethi kazifuni ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote.
Iqinisweni isikhathi sangikhona sesinzima ukuthi singathi ngeshuwa-shuwa ngo-2018 i-diaspora vote izabakhona. So kunzima, inzani ibhaya iyithenga isikhathi ngabomo ngento leyo.
Uzulu wezigaba zePlumtree zigoqela kombimba sezihlala evalweni zisesaba inyathi ezifohle zivela eWange National Park.
Nganje lokhu esibona lapha ngasithatha nje imbijana yakhona. Kungaba lenkalakatha yomehluko kakhulu. Abantu ukuthi benze i-debate ukuphikisana ngomlomo.
Ukhetho lweMelika luza kwenziwa ngolwesibili. Sifundo bani singatholwa ngamanye amazwe afana leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda zilandula imbiko ethi kazifuni ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ziphiwe ilungelo lokuvota kukhetho oluzwayo lukamnyaka ka-2018. Iphephandaba leThe Chronicle lethule umbiko othi izakhamuzi zaleli dolobho zatshela ikomiti yedale lephalamende ebuthanisa imbono kaZulu phezu kwemithetho yokuvota ukuthi kazifuni abakwamanye amazwe bavote. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo owayesemhlanganweni lo utshele iStudio 7 ukuthi babili nje kuphela abantu abathi kabafuni ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe bavote. Siqale ngokumbuza ukuthi impiko le iliqiniso na.
Ngamanga Chris, ngamanga ruhlaza. Lathi kusethusile ukuthi indaba ifakwa ngendlela enje. Iphume kuChronicle, iqaliswe iChronicle newspaper yeZimpapers. Iqiniso elikhona ukuthi kwasukuma abantu abathathu emhlanganweni. Umeya, lo deputy mayor, lo councillor, abangabezana uPF, yibo abafaka lowo mbono ngeThree. Otherwise, bonke abantu ababekhona emhlanganweni were lobbying ukuthi abantu bediaspora benikwe i-right yokuvota. Ungabala amanye amaphepha angaso kahulumende, akubeke kwacaca ukuthi abantu bakhuluma bathini. Ukuthi isitori sithwistelane ngendlela enje singcolisa ibizo labantu beGwanda kangikuzwisisi. Akusilo qiniso ngamanga adanisa kakhulu. Nxa inyuzipepa ziseze nje it's very bad.
Kodwa bona abantu beGwanda bathini ngokuthi abantu bediaspora bavota?
Into esiyikhalela kakhulu. Iproblemi ukuthi into le sisaqala ukukhuluma ngayo from 2013 immediately after elections, after before elections, after constitution. Ukuthi akulungiswe ama-reforms kuqale ngayo vele indaba ye-diaspora ngoba ngayo yaqalisa ngo-2013 kathi singathi siye emaphetheleni. But sesikhangele u-2018 eqinisweni isikhathi sangikhona sesinzima ukuthi singathi ngeshuwa-shuwa ngo-2018 i-diaspora vote izabakhona. So kunzima, inzani ibhaya iyithenga isikhathi ngabomo ngento leyo. Ngakhangela kathi sibe ngani yibo abayikhuluma kakhulu kanti benza ngabomo ukuthi divert attention into abawazi ukuthi sokungaba nzima ukuthi ngo-2018 i-implement. But kumele sikhontinue siyikhalela. Nxa kuvunwa siphushe ingene ngo-2018 but definitely 2023 ibe isiyinto ekhona.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso yeGwanda Residents Association ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le eGwanda. Uzulu wezigaba zePlumtree zigoqela kombimba kwamakhulela lako madlambuzi zibikwa ubikwa esedlela evalweni esesaba inyathi ezifohle eWange National Park esezihlasele zalimaza abantu abambalwa njalo zabulala oyedwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Difa Dube.
Yebo bonkomo silesimo esibi kakhulu esizakalayo emangweni wakithi ngibala indawo ezifana labo Jijume ngibala indawo salabo Mbimba labo Ndolwane omakhulela kuqansa kusiya phezulu kola kuze kuyofika kwamadlambuzi kuze kuyofika kwamasendi labo Tokwana kule nyathi ezabuya shuthi zabuya zivelele ehlangothini lweWange National Park zozuthutshela emabhongani njengoba usazi babankomo ukuthi emabhongani seyangalunxiwa akusela manzi emabhongani ngokusuka ke lapho ngokungathola amanzi inyathi zalandela ukulu Tekwane inyathi lezi zidlisa abantu luqhubu mpela ukuthi abantu abasahlalisekanga abantu basengozini kakhulu abaphephanga.
Bathini bona abakhangelane lezendle nxa likhulumisana labo njengezakamizi?
Abakhangelane lezendle sezakuxhumana labo sibili khona ngale abanye abamabhongane uhlupho abalalo ngokuthi abala izinto inyawo zokuhamba njalo bakhala ngokuthi ipetroli abala lenyawo izimota abala zimota zokuthi bayenelise ukuthi bangazigweba mhlawumbe ukuthi banelise ukuzithinta bazivele kusasemasinyane. So iluhlupho abakhangelane lalo lona lolo ukuthi phezu kwamadlabo ukuthi bengayenelisa ukuthi bakhijime yonke indawo bayenze umsebenzi wabo ngokupheleleyo.
Abalimeleyo abahlatshwe yilezi inyathi bakusimo bani?
Okushuthi mbaba Nkomo ngithanda ukuthi ngikhulume into edabukisayo kakhulu ukuthi kulo baba owahlatshwa inyathi wakombimba usasesimeni esisibucayi kakhulu khona ngale e-Central koBulawayo. Kubuye njalo kube sekusiba lo munye ubaba owalinyazwayo laye wakwamasendu laye usesibhedlela khona le-Central. Kube sekusithi njalo kube lo munye umama owakotokwana uhlatshiwe laye wahanjiswa khona ngale e-Central po sithola imbiko kathesi ukuthi umama lo osetshonile. Engingakusho Nkomo ukuthi bengithanda ukuthi ngixwayise kakhulu ebazaleni kakhulu ukuthi nxa behamba bakhangele kakhulu bavula amehlo bakhangele ngoba inyathi iyinyamazana icishe ifane lesifuyo icishe ifane lenkomo futhi ingumdaka wona noma ngathi imnyama ngombala kodwa impondo zayo zikhathe phezulu likhangele kakhulu lapho ehamba khona njalo lingahambi endaweni engathi iyizile esixuku ngoba kakhulu inyathi ithanda ukuthi nxa ibona umuntu icashe esixukwini so lihambi kakhulu indawo ezingamagceke noma lisebenzisa izindlela ezinkulu.
Lo-ke ngumnumzana Difa Dube isakhamuzi sakombimba ePlumtree ubekhuluma ecingweni lo Ntungomile Nkomo weStudio 7.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafube mbula.
Kuhlelo lwezemabhandleni namuhla ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Mukombwe, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo, uthola njani ngapha? Ungaphela kunjani eAmerica?
Hayi, ngapha ku right siphile kuhle. Kunjani khona ngapha eBinga?
Ah, kuyachisa Nkomo, uthwa hayi lichisa kuze kuphume imhlanzi emanzini ndoda.
Ah, lithembisi inizulu.
Hayi, izulu lika lakhiza chiza buthanye. Mbona mina njengomuntu omela abantu okuyi rain gauge kwami kwanginika 10 milliliters ukwatshengisa ukuthi hayi alisilo zulu lokufaka inhlanyelo ngelokuthi nje kuphela isihlahla lisihlume.
Kodwa wona amalungiselelo okulima ahamba njani? Sebeqalisile yini abazali ukudinga inhlanyelo lokulungisa amakhuba?
Hayi, okwabo bayalungisa njengenjayelo ngoba kuthiwa intandane iyakwazi ukuthi hayi nxa selitshona kudliwa njani. So izizalwane zeZimbabwe njengabantu beBinga bayakwazi ukuthi inhlanyelo ikhulunywe emaphepheni ikhulunywa nje kuphela ngoba nginje njengo-council chairman ngizayihlanganela okukhanyayo okubambekayo ukuthi inhlanyelo ingaba khona. Ye, abaningi sebeqalisile uJMB ukukhuluma ngenhlanyelo, RX sike yakhuluma ngenhlanyelo, kodwa okunye kuphelele emaphepheni ukuthi ngingathi kulo sekawaphiwa inhlanyelo hayi akukabi nomuntu osezuza inhlanyelo. Singazi ukuthi ngokoma kwelizwe lokuthi izaba khona yini, ha lokhu sikuthiya kuye uNkulunkulu ozabona ukuthi ikwini okuthatha indawo.
Emavinkilini khona iyatholakala yini inhlanyelo yona leyo njalo iyathengeka na?
Bengakakhanyi kangako ikuthi nje upali yakwazi ukuthi abantu beZimbabwe sinjani ngendaba yokulamba sebehlakaniphe kakhulu. Umuntu uyabe valele inhlanyelo yakhe melele ukuthi lapho ezadingwa kakhulu ngebhekobo December khonale, kodwa njengeprize hayi kayeka kangako ngoba gabaka fayi kuma shelf okukanyayo ukuthi ngazi ngafakaza ukuthi hayi intanyelo oyifunda ebhinga kahambe endaweni ethize ngisazama ukudingisisa kubona usulu ku bread basket yethu ebhinga lapha abalimi abantu okuzwayo ukuthi inhlanyelo iminjani kodwa sike safika ekariyangwe la iviki epelileyo sikhulu ku-irrigation yethu ekariyangwe irungwala irrigation kodwa abalimi bekhuluma ngendaba ye-fertilizer ukuthi kayitholakali inhlanyelo gabakabi nayo inje kukhanya izilunkalo lingaphangisa lo nyaka singazi ukuthi sizavuna ngoba soze sivune kodwa ngawukakhanyi luto ukuthi singathi inhlanyelo ikhona mkombo
kahle kahle mukombwe nxa izolo lithe lanakuhle khona ngapho ebhinga kuyini elivama ukukulima kakhulu emasimini lapha
emasimini akithi ngathi thina inyawuthi sitshaya kuhle kuhle nxa izolo line kahle lamabele then sazowathi akwazi ukuthi ibhinga sila endawo ezingu-2 isiyabhuwa lelusulu abantu bayazilimela umumbu bayakuvuna sibiliyona even i-GMB njengorhulumente uyahamba ayothenga khona kobo-GMB bayathengisa abadali ngale even ikotoni umumbu even amazambane uhamba kolusulu hhayi kuyabe kukhanya but into emangalisayo uzathola ukuthi nxa sebekhipha amarekhodi kuprovinci kuyabe kungasakhanya ukuthi ibhinga ike yaproducer kuyabe sewukhanya kathi seprovinci ukuthi abalimayo ngobani ha uyahlukangela ukuthi ngumba ngazo no but into ekhona anyway hayi abantu siyavuna kakhulu thina njengenyawuthi lamabele then siyabhuwa labolusulu yikho ukhangele ukuthi bayavuna nje ipijana umumbu kodwa noti wokuthi ilusulu iyadengisa umumbu isiyabhuwa hayi bayalima okwanileyo ukuthi babadlele abantu babo nxa line kahle izulu
izifuyo zona ziqinile kodwa
okwezifuyo ha asike sikhulume ha inkomo seziphelile mina esifayeni sami ngikhuluma nginje sengilahlelele ngenkomo ezingu-8 ingazi ukuthi lapho eliyakuna izulu elensewula kuyabe kunjani ngathi inkomo seziphelile imbuzi lezasikhanyi and ukuthi abazali bangazama ukuthi bethengise inkomo yankona othengayo ngothengisayo ngoba umuntu othengayo ngokunika intengo yenkomo yakho so kunzima okusemakhaya kube kusemaphandleni ngikhosi yami
livame ukulima ngani ngamathalakita kumbe ngenkomo
thina silima ngenkomo balutshwana nje abalima ngamathalakita e-DDF labanye nje laba abazuza nge-corruption yezanu le amasela lawa ezanu la
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mukombwe silethemba liza kuna kuhle izulu belima abadala likhona ukuthola ukuhle
siyabonga mkomo hayi sizalathi sifaka njengowathiwa unkulunkulu ngophetha amakhiyi ngayo ukuthi izulu lina ngokutata kwamgazi hayi besiya kuthi kunzima kodwa laye unkulunkulu ngelinye ilanga uyakhalala ngelinye ilanga la
hayi kunjalo mkombwe siyabonga kakhulu
siyabonga mkombo
belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngutungameli Nkomo
ngugama
namle
lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa impahla kwamanye amazwe inhlanganiso leyithiwa International Cross Border Association umnumzana Dennis Juru nguye esixoxalayo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
Siyabonga.
Kungasitshela ukuthi kuhamba njani lezi nsuku kunhlanganiso yenu ephathisa abaphila ngokuthengisa?
Okwakathesi sibona ukuthi abantu abaphathisayo impahla zabo sebebaningi kakhulu ngoba siyabona ukuthi abantu iningi labantu alifuni ukuya ekhaya okwakathesi ngoba ama-permits aya-expire especially e-South Africa ama-permits aya-expire so wonke umuntu ufuna ukusebenza ngiyabona kungani yena into eyenzayo ukuthi abantu baphathise kakhulu impahla yabo so abantu abaphathisayo sebebaningi kakhulu
manje nxa sikhangela khona ukucapha umngcele iborder akuhluphi yini kakhulu nxa sikhangela imithelo okumele abantu bayibhadale
kathesi abantu bayadizwa ayisondaba yokuthi abantu bayabhadala lokhu vele izimula kuyadizwa kuphela ngoba kulo mthetho lwana we-SI-64 so abantu bayadizwa iningi labantu liyadizwa akusho ukuthi abantu bangenzisa into zabo straight.
Kodwa bakhona yini abalokhu bediza njalo ukuthi bangene kumba abanye abacapha umngcele ngokucapha uLimpopo lokunye kunjalo labana abathiwa idaba lapho bagcwele yini?
Hayi, abaningi ukudlula abangena okusemthethweni. Iningi labantu liyalingena ngaseqeleni ngoba imithetho yangkhona vele imithetho yangkhona ayiyenzi njalo abantu abasebenzisi ama-passports. Umuntu engasebenzisi i-passport kuba le problem yokuthi i-problem yokuqala ukuthi amalanga banikeza amalanga amalutshwane umuntu abe efuna ukuyosebenza abanye abantu bayabe nawo ama-passports kodwa indaba yokuthi akunikezwa amalanga amaningi so abantu bayabona kungcono ukuthi bahambe ngela ama-passports kusithi abazabe befuna ukuthwala impahla basesidabulapho bangene ngasiceleni kweboda so iwama-problem esilawo.
Manje njengenhlanganiso liyabaphathisa yini abantu njalo ungasitshela ukuthi baningi yini elibaphathisa?
Ye, thina asiphathisa abantu kodwa sithatha iy'mpahla zabo bona sihlangana labo phambili sithwala impahla kuphela.
Njengenhlanganiso ephathisa bona laba abantu abathenga impahla becapha umngcele ungatshela uZulu ngamafitshane ukuthi liphathisa njani njalo nqa uZulu efuna ukuphathiswa likwenza njani?
Abantu bayaphathisa impahla zabo. Abantu ma befuna ukuphathisa impahla bayasifonela ku 0623966158 njalo ma befuna ukuthi siyobachekela ukuthi izihlobo zabo ziyabe zinjani. Siyahamba siyobachekela ma kule nama-projects awayenziwayo sihamba siyobachekela sithathe namafoto izidombi sibalethele sibanikeze konke babeshiwo ukuthi izinto zabo zihamba kahle ekhaya eZimbabwe.
Kule sikhathi yini lapho ngathi kona abantu baningi abacapha umngcele kumbe kuyafana nje njengoba lezi nsuku sisiza ukubana eZimbabwe kuyakhathaza impilo kayihambi kahle?
Ya, akufani. Ngalesi sikhathi abantu abasaye eSouth Africa iningi labantu libuyela kodwa ngabo January isikhathi sokuthi umuntu onke uyabe sebuyela eSouth Africa uyabe ephuma ngaphandle kwebelizwe ngaba kuye eSouth Africa kuye eBotswana kuye eZambia kodwa iningi labantu liye eSouth Africa ngoJanuwari abantu sebeyofuna umsebenzi okwakathesi amakhampani ayavala so akula bantu abahambayo eSouth Africa ngalesi sikhathi ngoba amakhampani ayavala and bazohamba maye amakhampani sevula ngoJanuwari.
Njengoba lezi nsuku kulodubo lokusilela kwemali eZimbabwe kukhulunywa ngama-bond notes lokunye okunjalo, ungasitshela ukuthi amalunga enhlanganiso yenu labantu elibaphathisayo kuhamba njani ngodaba lwemali?
Amalunga ethu thina vele abasahambisa imali abasabhenga imali ngoba sokule problem ukuthi bafuna ukuintroduce ama bond notes so amalonga yethu vele thina asahambisa imali ku bank ngoba abawazi ukuthi kusasa kuzovuka kunjani plus asazi ukuthi uZulu uzomukela imali le yama bond notes okungakanani maybe uzothi uhambisa imali yakho ebank bavuke bakunikeza ama bond notes usithi uyachintsha abantu bayalo ukuthintsha ukuthatha ama bond notes so thina vele asisahambisa imali emabhengini asafuna ama-bond notes lawa ngoba asebenza ungaye eSouth Africa lawo atshintshwa akuso mali lokhu so thina amalunga ethu vele asebenzisa ama-bond notes asisebenzisa ama-bond notes.
Hhayi, kuyezwakala isikhathiso singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga balaleli, sithi libuye lizophathisa impahla zenu lihambe kahle ngesikhathi sekhefu lesi. Abatshayeli litshayele kahle libone inkomo namadongi emgwaqweni.
Hayi, sibongile.
Siyabonga.
Alo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ngaphandle kwelizwe eye International Cross Borders Association, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 kilohertz. Ukhetho lwemelika luza kwenziwa ngolwesibili yonale iviki eqalayo. Sifundo bani esingatholwa ngamanye amazwe afana leZimbabwe? Lumbuzo siuqondise kumnumzana Quiet Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika.
Kungaba kuhle sibili okumangalisayo uma iZimbabwe ingafunda kwabanye ngoba imfundo vele kayipheli. Into nje edanisayo ukuthi iZimbabwe ithanda ukuzenzela okwayo, izenzela ekubona kungani kuqondile kulungile ebantwini bayo lesizweni sayo. Thina esikubonayo, thina esisekwamanye amazwe, esibona ezinye izinto zisenziwa ngendlela etshiyenele yakithi kukho konke. Kungaba kuhle sibili ukuthi abantu beZimbabwe amalunga kahulumende bake babone nje ukuthi izinto zihanjiswa ngandlela bani. Into eqhakathikileyo kakhulu kakhulu uma kufika isikhathi sokuvota, abantu kumele bakhululeke benze lokho okusengqondweni yabo, basise ukuntshintsha lokuguqula izinto ezizathuthukisa isizwe sabo. Umuntu ilungelo lakhe eliqhakathikileyo kakhulu yikuvota. Uma ungelalungelo lokuvota lokho ofisa ukuvotela khona, umuntu ofuna ukumvotela yena, angiboni ukuthi ilizwe lakithi lingaqhubeka ngandlela bani.
Kambe singakubona kusenzakala lapho sikubone kusenzakala abantu besenza ingxoxo mpikiswano, ama debate njalo kuqhawulana izandla, abantu bemi bekhulumisana bendawonye kodwa bengamabandla achiyeneyo. Singakubona kusenzakala ekhaya.
Isifiso mnumzana, sonke siyakufisa ikakhulu uma sibona okwenzakala kwamanyamazwe. Kakula muntu ongafisi ukuthi hey bakithi ngalokhu kwenzakala kithi ngasi nje namhlanje. Nganje lokhu esikubona lapha ngasithatha nje imbijana yakhona. Kungaba lenkalakatha yomehluko kakhulu. Abantu ukuthi benze i-debate ukuphikisana ngomlomo, bephikisana ngezinto ezenzakalayo, bephikisana ngezinto abangazifuniyo, betshengisana ukuthi mina ungamvotela ngizaguqula lokhu lalokhu lalokhu. Lokhu okukhona kathesa ngikuzwisisi ngasizathu lokhu lalokhu lalokhu. Wena uma beza kuvotela unje unje unje, bayamtshela umuntu, bamtshele zigcwale uma bedebate. Ayisiko ukuthi ikulwa.
Alo ke umnumzana Quiet Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer silo dokotela Annette Moyo. Siyakwamukela kuhlelo dokotela.
Ngiyabonga.
Siyananzelela ukuthi inyanga kamfumfu le esisanda ukuyigqiba ibingeyokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer emhlabeni jikelele. Ungathi imfundiso ngalomkhuhlane yenele yini kweZimbabwe? Abantu bayawazi lomkhuhlane, bayakwazi ukuthi kumele benzeni?
Angikholi ukuthi imfundiso iye ivamile eZimbabwe. Ngibona ngani kusathe lethuba lokuthi siyenze okuningi ekufundiseni, ngoba ungananzelela ukuthi esikhathini esiningi nxa sikhuluma ngemvukuzane le kubo mama, especially abavele emakhaya, babonisa ukungazwisisi ukuthi sikhuluma ngani. Kuze kuthi lanxa umuntu esetholwe ukuthi ule mvukuzane, nxa umtshela usuka akuthathe ngenye indlela, abesehamba ayedinga ezinye indlela zokwelathwa alithiye, abesephenduka sokulate imvukuzane leyani isidlulele. So ngibona ngani kuseseleni into yokuthi sifundise kakhulu, ikakhulu omama bemakhandleni ngemvukuzane.
Omama kumele benzeni ngendlela yokuzihlola nje ukuthi kungabe imvukuzane le isiqalisa emzimbeni wa?
umama engazihlola eyedwa ngkhaya, engabuya ezohlolwa esibhedlela kumbe clinic eseduze laye, kumbe kungathathwa inyamanyana ebeleni lakhe ukuthi iye testwa kudingwa imvukuzane. Umuntu engazihlola yedwa ngkhaya nxa ezifisa ukuthi kuyina kumele abe kudinga. So okokuqala sifuna ukuthi umuntu ongumama abewazi amabele akhe ukuthi ami njani, ukuthi umbala wawo unjani, ukuthi ingono yayo nxa inormal injani, abekwazi lokuthi akhangele kanjani esibukweni, ngoba nxa ungabakwazi okunormal uzoba nokukhona into etshintshileyo uzaphangisa ubona.
Impawu ezikhomba ukuthi kungaba le mvukuzane emabeleni yiziphi?
Okokuqala engaba le lump kumbe engathi libhundu phakathi kwebele, lingaqala lilincane libe likhula masinyane. Kwesinye isikhathi engaba le discharge kumbe engathi namanzi, amanzi la angabe emhlophe kumbe engabe elegazinyana. Kwesinye isikhathi ingono le iyawela ngaphakathi ibingani iyadonseka ngaphakathi kwebele. Esikhathini esiningi umuntu engaba le mvukuzane kungela ngokube ebonakala ngamehlo.
Azihlole njani?
Ilusizi ngoba le akuso video call kwenyabe ngitshengisa impikitha ukuthi kwenze njani. So angamaphambi kwesibuko, izandla kusemahleleni zilengele eceleni komzimba, ngithi uyakhangela abone ukuthi ingono zonke zimi ngendlela ajayele ngayo, lokuthi akula any change ngembala kumbala webele, anti wonke amabele amabili. And then abe sephakamisa izandla zakhe azifake ekhanda njengomuntu ohlaba umkhosi ukuthi maye babo wanti. Ebe sekhangela futhi ukuthi ingono leziyana zilokhu kuhle njalo akula kudonseka kwenyama yamabele, kudonsekela phakathi inyama zamabele. And then abe sekhangela futhi efake izandla zakhe eqolo, eqinisa sengani ufuqa iqolo lakhe lifuqela phakathi, khonokuyana kwenza ukuthi ama-muscles angaphansi kwebele aqini, abe sekwanisa ukubona ukuthi kungabe kuleyinye inguquko nayibonayo. Uma ethinta ibele singalidivida into izinqa ezingu-4. Kule part engaphezulu eduze lekhwapha, le part engaphansi engaphandle, bese kusiba le part engaphansi esesenta ekhangelane lelinye ibele, bese kusiba le part yangaphezulu ekhangelane lenye ibele. So those are the 4 parts. So umuntu ongumama kuyakumele ukuthi emile azithinte amaphatho nalawana, engathinte ngemfisandla phakathi ebeleni yakwansi ukuthi azi ukuthi kulamabhundiyini angaphansi mhlawumbe adeep phakathi kwebele. Engayenza njalo kumaphatho wonke wongu-4 emile, abe sephinda njalo futhi elele phansi maybe phezu komdeda kumbe phansi on the floor, abambe ingono zakhe azimpuntuze. So sengani uyakhama, ngithi xa engumama ongamunyisiyo kumele ukuthi kungabi lo chago oluphumayo, kumele ukuthi kungabi lamanzi aphumayo. So ingabona kula manzi kumbe kuphuma amanzi angani alegazi, then kuyabe kumele ukuthi aphangisaye kudokotela wakhe. And then okokugcina kumele ukuthi afake izandla zakhe emakhwapheni, azi ukuthi emakhwapheni lapha kungabe kulamabhundu yini angani zimbilaphi, engazithola eley'nguquko zona ezisengizibalisile. Akumelanga ukuthi ahlazitshele yena ukuthi ule mvukuzane, ngoba miningi eminye imikhuhlane yevele engabonisa inguquko ezifana lazo nalezi. Uma kuke kwaba lo mama kumbe umama omncane kumbe udade wabo womuntu kumbe u-anti obele mvukuzane yevele, bonke abanye abayizihlobo zomuntu yena lo abangomama kumele ukuthi bahlale bekukhangelwa, ngoba nxa imvukuzane ike yenzakala emulini iyanda ukuthi iphinde futhi, njalo ithi senzakala kubomama besesebancane.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lodokotela Annette Moyo obesichasisela ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakedlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Izakhamizi zeGwanda zilandula imbiko ethi kazifuni ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote kukhetho oluzayo olukamnyaka ka-2018. UZulu wezigaba zePlumtree ezigoqela koMbimba usedlela evalweni esesaba inyathi ezifohle zivela eWange National Park zabulala umuntu oyedwa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama uChris Gandhi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.